Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-25 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla leZANU-PF lithi selincobile kukhetho, kodwa ngakwelinye icele abebandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe.
Kusiya ngakubona isimo sakhona isikhona, kodwa ke thina abanye sibona singaphandle ngale, sibona ukungazani i-Government of National Unity, yikho kuphela okungalamula, yumlamula nkunzi.
Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lo councillor omutsha kuward 17 eMatobo Mangwe eMathebeleland South, okungokwakuqala ukuthi bandla leli linqobe selokho labunjwa kakutsha ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa.
Hayi, okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu.
Uzulu lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela iZEC ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla leZANU-PF lithi selinqobile, kodwa ngokwelinye icele abemandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe. Umgcini-ngcebo webandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa izolo utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi balobufakazi bamaphepha okuthiwa ngama-V11 obukhomba ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethole amavoti adlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha 60%. Njalo amalunga edale lephalamende adlula isilinganiso sokungokukodwa i-two-thirds majority, kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC esitsha umnumzana Promise Mkhwananzi utshele intatheli izindaba ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa nguye osenqobile. Ubufakazi esilabo bukhomba ukuba amabandla omabili anguthiki lobhanqa kukhetho lwedalele ephalamende. Amanani asezandleni zeStudio 7 atshengisa ukuba amabandla omabili iZANU-PF lele-CCC alakho ukungatholi inani elivumela ukuthi athiwe anqobile kumbe kube lokhetho lwesibili i-runoff. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla saqala ukumbuza ukuthi nxa kungaba lokhetho lwesibili i-runoff lungaqutshwa ngokuthula na, kumbe sizabona kusiba lodlakela olufana lolwenzakala umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai aze asuke kukhetho lwe-runoff ngenxa yodlakela.
Hayi, ukhetho lwe-runoff lungenziwa njengoba umnumzana wavele wakutsha yena upresidenti ukuthi ilanga lokhetho umhla ka-23 August 2023. So ngokufanayo lakho waphinda njalo wakutsho wathi khona i-runoff iza kuba mhla ka-2 October. Now the developments ukuthi khona from here now kusiyafika u-October isimo siyabe siminjani. Kuyakhampeni waphela, kodwa ke ngibona ukuthi kuyini okuzatshintsha ngobana bakhampeni ngokuthula wonke amabandla. So ngalokho-ke kuyadingakala ukuthi khona lolo khetho lube khona. Kusiya ngakubona isimo sakhona isikhona, kodwa ke thina abanye sibona singaphandle phandle ngale sibona ungazani i government of national unit yikho kuphela okungalamula yumlamula nkunzi kuphiliswa nje kuphela abantu befaka icabinet yabo ilizwe liqhubekele lisiya phambili akula lutho olubi lapho
yena umongameli Emmerson Mnangagwa ubona ngani nxa enganqotshwa ngumnomzana Chamisa engavuma yini simbone esuka estate house ngokuthula
hayi akukhathelekile lokhyana amandla asebantwini yena upresident nxa engabe enqontshiwe njengomuntu wahamba walwelilizwe wayeseyadinga idemocracy so ngalokho ngokufanayo kutsho ukuthi khona uyabe ezavuma ukuthi khona hayi kuphethe ngalindlela abantu lokhu abakukhethileyo kuyenelisa ukuthi khona ehlike laphana njengoba lo Robert laye umgabe former president the late wavuma wamvulela ukuthi yena engene so ngokufanayo kangibona ukuthi khona kuza kuba lenkinga kuyaba into nje efanayo uyabe zamvumile ngoba nxa engabuya sekhethe usuku oluthile olokuthi hayi gakuyiwe khona laphana abantu bebe yibo abazakhetha beyokumlamula nkunzi uyabe kubonile impela ukuthi khona nxa evuma into njengayona leyo uzaphetha kumi njani ngoba namandla abe ngasuye uyabekhetha ngabantu bonabo futhi abantu babangela ukuthi kube yikhona lokho njengalokho engavela ngakutsho phambilini laphana ukuthi hayi G40 zihlaleli laphana ngobana ukhetho lolu uze lube khona kambe sibili impumelo yangkhona khona kuseli kulabantu abangu-50 kuhamba njani ukuthi kuswelakale ukuthi khona kube lama three figures kuyiwa phambili kuyophuma kulama two figures okwakhathesi sibili singakhuluma ngakho ukuthi khona kungaba lama runoff kodwa-ke kusafuna ukuthi kucubungule ukuthi khona kuyini okwenzakeleyo kungakakhulunywa ngokuya khona kuma runoff lawo akudingisiswe ibandla lona lidingane bekukhangelwe kuhlalwe phansi ngabantu bonke labana engangibabona kuma rallies sebevuke namhlanje bonke benze lesi sigo esenzakeleyo kukhona lathi siyabe sikukhangela ukuthi khona mhlawumbe yikho kukhona okwenzakeleyo hathi ukhethwe nje in general lokho kuyethusa kodwa kungakayiwa kulolo khetho nxa kungaba le-runoff akucubungulwe kukhangelisiswe ngasensa bethule nje ukuthi amaphutha angabe evelele ngaphi nxa amaphutha ethe aba khona yabonga
lathi siyabonga umnumzana Max Mkandla ucubungula izombusazwe Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lokhansila omutsha kuward 17 eMatobo Mangwe eMathabeleland South kulandela ukunqoba kwamnumzana Mpendulo Ncube kulindawo okungokuqala ukuthi ibandla leli linqobe selokhu labunjwa kakutsha ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa lezinye iziphathamandla zebandla le-PF Zaphu besithi umanyano we-Unity Accord owawusayinelwe phakathi kwezanu PF phakathi kwezanu le PF Zaphu ngomnyaka ka 1987 awusasebenzi usithandekile emhlanga we studio 7 uxoxe lo mnumzana Ncube oleminyaka yokuzwala engamachumi amathathu 30
hayi okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu nami ngangakhangelelanga ukuthi ngasona lesi sikhathi ngaba kulona leli izinga engikulo manje kodwa hhayi khona sisazojabula la malunga wethu awephathi ngibonga njalo lo organizer wethu owe-for campaigner u-SK Moyo ngibonga njalo lo president wethu wezaphu onguye osinikeza intshukuntsha eyokuthi singama-youth sikwazi lathi ukungena
siyabona njalo ukuthi ngwakuqala ukuthi ibandla lezaphu selokhe labunjwa kutsha liphumelele ungathini ngalokhu njalo ubona ingani kuyini okwenze wanqoba
isithembiso siyimuli yakoNcube ngingakangeni mbona ngazani abantu basuthisekile njalo ngalokho ekade sibatshela khona ukuthi sizobenzela khona
yiziphi lezo nhlelo elifuna ukuziqhuba njalo lisebenza lingumdeni yini ngizwa usithi njengemuli yakoNcube
inhlelo lezo saqala ngokuzihlela singumdeni wakoNcube ubaba waye andaza njengemuli wayesicela ethini ukuthi sincedisaneni sonkeni okuncane esiyabe sikuthola ekhaya sikwazi ukuthi sikufake ebandleni ukwakha amadamu ukugebha ikotsho lapha sile secondary futhi enye entsha eqale manje so saqala ukuyisponsa siyimuli eyakoNcube singaphansi kwebandla lezaphu iqala phansi sincedisane futhi namalunga wethu awezaphu ukuthi sikwanise ukudonsa amandla kagethi ukuze kube nokukhanya esigabeni sika-WhatsApp.
Ungasinika nje imbali yakho kwezombusazwe ngamafitshane lokuthi ubone ibandla leli lezaphu ukuthi sokungalandela ukuthi zibe ziningi izihlalo elizithola.
Mina ngizalwa koSikhosana emakhorokhoro, ngizalwa ngubaba uZintabi Thomi Ncube. Ibizo lemsebe lomsebenzi bebethanda ukumbiza besithi ngubuyani. Ibandla leli elezaphu ubaba ebelebhwalo olukankomo olwaluchaza impilo yakhe yonke kanye nehistory yakhe yonke. So ngokuthanda ukulibala ugwalo lolu lami ngasuka ngathatheka njalo wayengalakhetho lokuthi akhethe ukuthi abantu laba ngabantu abanje, laba ngabantu banje. Wayekhangelela ukuthi abantu bonke siZimbabwe jikelele singabantu banye njalo kumele sibambane sonkeni ilizwe siliyakheni sisonkeni. Khona sisazothola futhi ezinye izihlalo lamavoti alandelayo ngo 2028 besifisa ukuthi izaphu ikwazi nayo ukuphatha umbuso ngaphezulu kuma-presidential. Ngibe ngowakuqala owebandla lezaphu elokungena njalo ngiqonqosela labanye ukuthi asiphakameni siphakamiseni ilizwe ngebandla lezaphu.
Lokho ngumnumzana Mpendulo Ncube onqobe kukhethwa lokudinga ukhansila kaWard 17 eMadopo Mangwe okube khuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Kwalunye njalo udaba oluphathelane lozokhetho uZulu ingcwethi lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela iCommission yeZEC ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka. Iningi likhala ngokuphuza ukufika kwempahla yokuvota, ukuswelakala kwamabizo kugwalo lwe-voters roll lokuqala ukuvota ebusuku. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 uMlondolozi Ndlovu esipha lolu daba eseHarare.
I-Studio 7 ibone lokhu kusenzakala endaweni ezifana leMzini eBudiriro, Wesley Warren Park, Glenview lezinye eziseHarare, lapho amaphepha okuvotela aphuze ukufika endaweni lezi acina efika phakathi kobusuku. Lokhu kwenze ukuba uZulu avote ebusuku endaweni lezi njalo amaphepha okuvota abefika engenelanga kwezinye indawo. Indawo lezi zazakala njengendawo ezilabasekeli abaningi abebandla le-CCC. Olunye njalo udubo olukhathaza abaningi izolo ngolokuswelakala kwamabizo endaweni eziningi ezigoqela eKwekwe, lapho abaningi abatshone bebhoda bedinga amabizo abo kugwalo lwe-voters roll. Omunye oswele ibizo lakhe ngumnumzana Tinashe Sithole.
Yelaba ngama-9 ngengaye e-Venus Mine, ngale ngakhangela sakhangela amabizo saswela. Ade ngikwazi ukuthi lise-Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko-Black Man.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga oyebandla le-CCC yena othi kabathokozi ngendlela izeki eqhube ngayo ukhetho.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kokusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo okuthize.
Ingcitshi ezicubungela ezombusazo zithi lokhu kwenza izeki ingathembeki njalo ukhetho lalonyaka impumela yalo iyabe ingamukeleki. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Thenisani Dungako osebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council othi lokhu kulakho kuphazamisa isimo sokhetho.
Izeke ukusebenza ekwenzileyo mina ukubona kwami yenza ukuthi singayithembi okwakuqala, singabikwazi ukuthi lokhu okwayenzakala kwayenzakala ngenxa yokuthi kwangenela abantu bepolitiki kumbe hatshi. Simele sinanzelele ukuthi izeke yafakwa ngumthetho, umthetho singathi la uyabo phansi kweconstitution, kodwa lokho okwenzakaleyo kutsho ukuthi kuthathile abanye abantu ilunga lokuvota.
Umholi wezeki umnumzana uhloyile Silayigwana utshele intatheli izindaba ukuba ukhetho luqhutshwe kuhle sithi ukuphuza ukuvota kubangelwe zindaba zokhetho ezikade zisemthethwandaba.
Lizananzelela bakwethu ukuthi khona ukuphuza lokhu kubangelwe yikuthi khona emveni sibe lama court cases amanenga kakhulu okungajwayelekile. Ngakho ke ama court cases lawa yiwo enze ukuthi khona siphuze kancane ukuthi khona si print kumbeni senze ama ballot papers.
Soluphelile ukhetho lalonyaka uZulu esemelele impumela ezaqala ukwethulela umhlaba okusemthethweni kusasa ngabezek eNational Command Center eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Oyengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. UTrump wetheswa amacala alishumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. Ngokwakuqala ukuthi wayengumongameli abotshwe njalo athoniswe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC angamachumi amane abotshwe ngeviki edluleyo ekhankasa aze akhululwa izolo ukhetho lonasolwedlule. Amalunga la ahlawuliswe imali yesibambiso engamadola alikhulu ngamunye. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa aselandule imbiko ethi kulokhulu oqaleke wafa esendwendweni yokuvota eWarren Park eHarare. Amapholisa athi lundoda oleminyaka yokuzalwa engu-68 uqalekile kodwa uyaphila. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 ngifela iqinisa lo okhuluma waselupane ejabiwa eGhana. Hayi balaleli beStudio 7 lokho kubonakala mpela ukuthi izekhi kanye nezano bayehluleka bona bonke, bayehluleka ukubamba izinto zezwe. So ukuthi singabe lokho esibambelele kuzano sithi siyenzani nezekhi yakhona leyo kumele nje ivele idilizwe. Angeke ukuthi abantu bevuke ngo-4 kuze kuyeshaya abo 2 lonke bengakavoti. Uyayibona indaba enjalo ukuthi hayi ukwehluleka kuphakathi zeki nayo izanu yayo leyo. So angibona ukuthi indaba enjalo kuyomela kuqhutsheke ngezano. Izanu yehlulekile ivele yatshela izeki yayo ukuthi la zamani yezanu umzamo onje owenzela ukuthi abantu beze bedele inhliziyo babuyele emuva bengavotanga. Le into eziwe lapho into yangamabomo leyo. Ngizobangala nalowo baba abadinga umdala uKhumalo. Umdala uKhumalo hayi lana asi-act asikho kusikandali la si-act isikandali la asikho babakazamani hamba elaya uza amane ma ungathi abantu wena ufuna kathi mtetho wako kwenziweni right. iMRP ihlulekile ukungena ku presidential manje ngoba iMRP ihlulekile ukungena ku presidential kuhlalo kungavotelwa enye iparty okubona ongathi ingazama ukukhipha izano phela lapho into eyinkinga ekhona baba kazamane izano yiyo engafuneki. Wena uzothi lapho dlala umacashelana kuzano indaba impila za Ntabane, impila zantabane nguwe oyimbila zantabane baba kazamane nezano, hayi ukuthi iCC iyimbila zantabane nezano. Sifuna inqubekela phambili, as from now sifuna inqubekela phambili. Wena hlala la ohleli khona, yeka abahambayo behambe. Lokho okusolayo kungokwakho wedwa baba kazamane, wena mdala Khumalo.
Siyabingelela isithuthu 7 sabonga kakhulu umsebenzi.
Hey, ukhetho lasekhaya luyadanisa kakhulu ukuthi abantu bavota ngokusuku ukuthi amaphepha awekho. Amaphepha okuvotisa aphelile, into enjani leyo? Kodwa lokungavotayo ngiyaqala ukubona ukhetho olulihlazo kanjena. And uma uqeda ukuvota nangomunye umuntu ukukhomba ngenduga xa isikhava sezana utheni uyifazi, uyakubhala phansi uthi wena uvotele bani, kumele akubhale ngubani umuntu ongathi uyavota i-free and fairness, uyazivotela ngendlela abona ngayo ukhetho amthandayo. Kulomunye umuntu omlinde ngenduku embuza ukuthi uvotele bani, into efazi nalana kuyini? Baqhatha abantu, izanu PF izaqhatha izizwe. Abantu bezimbabwe ngeke bakuvumele ukana uma ukuthi bazaqhubeka sizasuyana, bafuna ukuqhatha abantu. Ayikho i-election umuntu otshela omunye ukuthi votela bani umbe uvotele bani. Your vote is a secret. So izanu PF la into abade benza lana bekuyi-election noma bekuyi-force matter abantu. Izanu PF lezekhi abake besihloniphe next time. Asithandi le nto le mphumela yakhona, vele asisayithembi. Izekhi noma ingakhipha imphumela yakhona asisela luthemba ngempumela yabo leyo. Abavumelani bezanu behlale phambi kwe-polling station bebuza abantu ukuthi uvotele bani. Lihlazo lelo, ndibasihlaza la kuzizwe abantu abantu akade bezobserve election ngaba phuma kwamanye amazwe lawo bakubona ukuthi Zimbabwe into enjani lihlazo lento ezana uPF lihlazo bazidelelisa ngezizwe siyabonga
sibingelele enkundleni ethi lichona njani basakazi hayi siyabezwa abantu befazi laba abantu behleli befaka amatafula yazi ukuthi mina abantu angazi ukuthi babanjani ukuthi ngempela lingachona lisethuselwa yilabo abantu befazi abantu nje abafana lathi nje abantu abafana lana abazihluphekelayo nje labo abantu nje uthole sebelayinile bengathi bayithukile uyazi uyadana ukuthi abantu laba bayithuswa yini ngoba abantu labana nje ngabantu nje labafana labo kodwa ke ngithemba imizamo yabo emibi uNkulunkulu kuzayiveza kungaphumeleli konke okubi abajwayele ukukwenza okunye futhi uhlupho olukhona angazi ukuthi abantu bezano bakuthatha ngaphuthi iZimbabwe ngeyabo yikho futhi lapho kulohlupho khona kodwa ngithemba bonke abantu bathe bevota bebecabangela ikusasa labantu ababo bebengavoteli ukujabulisa ukugcwalisa isisu senye indoda omunye lomunye uthe vota ecabanga ukuthi khona ikusasa lakhe linga ngoba lokho kwezano PF lokho kukhohlwanile ngakho abantu akubasindawo lokho udala lokho kwehluleka lokho ngongabantu bezithembiso nje kuphela kodwa sithemba imphumela izaphuma imihle mina ngiyafisa ukuthi imphumela iphume impela ukuthi abadliwe sibone ukuthi bazayenzani
sanibonani maZimbabwe amahle Simon on Studio 7 laphele sinika indaba siyabonga ngokhetho olwenzakeleyo asivumeleni impumela yokhetho ezaba khona silandeleni izifiso zikaZulu kubana zithini landeleni izifiso zikaZulu yikubani ilizwe liphumelele liye phambili lokho okunye okuninginingi asikubeke eceleni ama differences siyilungiseni ilizwe lethu liye phambili ngemva kokhetho singabantu futhi siyadlelana sihamba emsebenzini sihlala sonke so konke okuzaphuma ekhetheni kasikwamukeleni kungabi khona ozafisa ukubana atshintshe impumela yokhetho kumbe azobuhlungu akhiphe lokho kukhona mina ngikhuluma ngilapha elubhani ngingujaha lakhe Ndlovu
nani salibonani basakazi beStudio 7 ndikhanyisa isidina sikagelithi hayi KZK ngatsho mina thi idla nezano loko vele kusho bakho usegcegeni silo ukuthi vele inhlangano yokuvotisa eZimbabwe ayikho ivotisa zeZimbabwe alisizi muntu ngoba vele kunobugwelegwele kuyoze nezinto esisithembele kizo ukuthi ezona ezona ezivotisa abantu so ma kuyizo ezilobugwelegwele kuba nzima ukuthi abantu bevote ngendlela eraiti kungasukubona ivoti lakho vele lingakusizi ngalutho so kunzima zihlobo zami kunzima iqiniso lihle kunzima izeke into eyenzayo iyakhombisa umhlaba ukuthi idla nezalo silingelela nje ngibingelelwa yikhotungamele inkomo lonke
Studio 7 esihle labalaleli bethu labasakazi bethu bonke nje jikelele singangeke sibaqambe ngamabizo ngoba singabaqamba ngamabizo isikhathi zahamba but sima ukulibonga ngokusikhiphela indaba ezinhle kangaka ngokusimonitela ukhetho lolu noma lulobuqilo obukhulu obunganani kodwa lizamile ngemzamweni ukusitshengisa uthando elilalo ngakuthi inkosi ingaligcina ilengezele insuku zokuphila ukuze futhi lisisize lapho sokunye so hayi siyabonga lonyaka kuphose kwatshintsha kancane sibile sikubonayo noma nje umthuli bagebhizi bhorani ezingu-13 ekatre park bafake itara bekhampeni hhayi ngakuba sangandawo sebeze bezisola so lapho engikhona mina ngisemgoza ku-ward 11 hhayi idliwe izano akukhansila wethu idliwe yaze yavuma sidlise yavuma ukuvuma ukuphakamisile isandla noma kade besithi bona bayibo hhayi bavuma ukuthi abantu umlimi uyabaprotect siyabonga sibongela nje bonke obhilivu kawulu ukuthi ngakuthiwa labo mabutho omoya labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo bengawina mebhasazi kodwa bengadliwa asebenzi asingekisebenzethu sizabe sibahleka nje kuphela ukuthi bayizithutha kuphela siyalibonga basakazi qhubekani phambili
salibonani sizakwethu sawumthwazi mandebela mahle ngiyalibingelela libingelelwa yimi owenu ndodana ayifazi ndodana kamancube lekhulumayo ngicela sizakwethu asibambaneni uthando komunye asixoseni uNkulunkulu uzawa sikhulula ngoJesu ophilayo babele ngomtakazi singaphelele amandla uJesu uzakusiza asixolelane namaphutha abantu bakwethu uNkulunkulu ukhona uzawusihlenga siyisizwe siyifa lakho ngoba injongo ukuthi kubenje kodwa ngoJesu sonqoba kuphela babele ngomtakazi zizazabethe sihle sithandekayo nkosi sithande komoya
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Oludaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ele South Korea lele Japan ngamazwe alekhono angabangane abaqhakathekileyo bemelika, futhi ukuzinikela kwethu kuwo kuqine kakhulu, kutsho uMongameli Joe Biden weMelika ekhuluma eseCamp David emhlanganweni wamazwe omathathu. Senze imbali ngokwenza umhlangano lo singabakhokheli bamazwe omathathu, sizimele sodwa kanye lokuzinikela kwethu ukuhlangana mnyaka ngomnyaka njengabaholi, kutsho uBiden. Uqhubeke wathi umhlaba umi manzonzo, ngakho silomlando wokukhokhela sisendleleni ezintsha. Okwakuqala siqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ezizasebenza emhlubulweni we-Indo-Pacific. Inhlelo lezi zigoqela ukulolongwa kwamabutho mnyaka ngomnyaka ukuze ziqinise umvikela wethu ngezinga eliphezulu. Siqinisa njalo inhlelo zokwabelana ulwazi okugoqela olumayelana ngamabhomba adutshulwa ngele North Korea lenhlelo zalo zobulembu, kanye lokuqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ngama-ballistic missiles. Amazwe omathathu avumelane njalo phezu kokulondoloza ukuthula lokuhlaliseka emgwaqweni wezikepe olwandle owe-Taiwan Strait kanye lokulwisana lobuhuquluzi. Sizaqhubeka silwisana lobugelekeqe bele-North Korea obugoqela ubugebengu elibenzayo obuphathelane lemali ye-cryptocurrency engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni amadola, lenhlelo zalo zokuthengisela ele-Russia izikhali zempi elizisebenzisa ekuhlaseleni ele-Ukraine, kusho uMongameli Biden. Futhi sisonke, kugcizelele uBiden, sizaqhubeka simele ukulandelwa komthetho emhlabeni jikelele, inkululeko yokuhamba olwandle kanye lokuqedwa kombango olwandle lwe-South China Sea. IMelika, iJapan leSouth Korea avumelane ukuqhelisa ubudlelwano bawo kwezenotho, kutsho uMongameli Biden. Sizimisele ukusungula uhlelo esilubiza ngokuthi Supply Chain Early Warning System Pilot oluzasilimukisa nxa kuthe kwaba lokusilela kwempahla ethize efana laleyo esetshenziswa ukulungisa amabhathiri lamatshe aligugu, ukuze sithathe amanyathelo senqabele lokho okwenzakale ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okokugcina, ubudlelwano bethu ngobokwakha ikusasa labantu bethu elingcono, kutsho uMongameli Biden. Yikho siqinisa ubudlelwano bethu kunhlelo zempilakahle emhlabeni jikelele, futhi sisungula uhlelo lokwabelana ingcitshi ezizaphathisa kuhlelo lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane olwe-US Cancer Moonshot Initiative. EMelika sesiguqula ngokujulileyo indlela esiphenya ngayo umkhuhlane wemvukuzane. Futhi sisonke singamazwe omathathu, ngiyathemba ukuthi singawunqoba lumkhuhlane kuzinyanga ezizayo laseminyakeni elandelayo, kutsho uMongameli Biden. Sizaqhubeka sisebenzisa amathuba anje sibambene ngokuzinikela okukhulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono ka kahulumende welemelika olusigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela ke impela viki elichukela. Asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ekuseni, kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.